Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uThando Nogawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-14 Mpalakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inkokheli yebandla le-CCC ebilomhlangano izolo eHarare isivumelane ukuthi kuyiwe kuZulu, asho ngodaba lokusuka edalela ePhalamende kwamalunga ebandla.
Njalo si resolve ukubana siqale inhlelo zethu zokumeka sure ukubana ke siye khuluma labantu ekhansilini and parliament amavota on the proposal esilayo ukubana ke sibuzane ukubana kusalomlandweni ukuthi sihlale parliament.
Umfanekiso wokuhaya i-cartoon oyethulwe liphephandaba lobulembu eleZim Daily okuthiwa inkosi uLobhengula elekhanda likamnumzana Sengezo Chabangu udala inkulumo.
Zikhona izinto okungahlekiswa ngazo, zikhona into okungadlalwa ngazo. Osomahlaya kumele babe kwazi ukuthi akhona amabanga, ikhona imingcele, njalo zikhona izinto okungahlayazwa ngazo ngaphandle kwengozi.
Kulabalandeli beqembu le-Highlanders abamukele ngenjabulo ukuqatshwa kuka-Kelvin Kayindu ukuba umqeqeshi weleli qembu, kodwa kulabanye abathi abamfuni ngoba lumsebenzi wamehlula ngomnyaka ka-2014. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inkokheli yebandla le-CCC ebilomhlangano izolo eHarare isivumelane ukuthi kuyiwe kuZulu ukuze atsho ngodaba lokusuka edalela ePhalamende kwamalunga aleli bandla. Idale laleli bandla elithiwa yi-Citizens Assembly liphumele izinqumo ezimbalwa ezibalisa lodaba lukamnumzana Sengezo Chabangu. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, sixoxele umsekeli wesikhulumeli saleli bandla, umnumzana Gift Ostalos Siziba.
Ngiyabonga kakhulu umhlangano wethu Citizens National Assembly uphumise ama resolution ukuthi siya phambili njani thina njenge trips yokuqala. Siwelelane kubana ke sizasebenzisa inhlelo esijene ukuyala i-budget elaproposwa ngumthuli Ncube, ngoba yi-budget eli anti the people, yi-budget elingavele ebantwini elifuna uku-overtaxa abantu abadubekayo kulokuthi kube le program eyokuthi siqede ke udubo elizweni. So on that basis sizabona siqala ke ama-program ethu ke okungawelelani le ndaba ye-budget. Njalo si resolve ukubana siqale inhlelo zethu zokumeka sure ukubana ke siye khuluma labantu ekhansilini and parliament amavota on the proposal esilayo ukubana ke sibuzane ukubana kusalomlandweni ukuthi sihlale parliament noma siphume sonke ama members of parliament lama councilor. So yiko ke siqalise meeting lama MP lama councilor kubatshela ukubana sesiqalisa ama meeting ethu ku viki yona leyi lama voters kubana sizwe ke iproposal ephume kuCitizens National Assembly ukuthi we must completely withdraw from parliament ngenxa yokuthi it's no longer an arena a respect the democratic ethos and the constitutional obligations as abantu abaphiwa abase parliament lase councilini. So in that respect sabe sile marathon meetings esayenza with ordinary voters ukubana sibe kwazi ukubana iproposal ephume kuCitizens National Assembly abantu bathini ngayo kwenze sibe le way forward thina njengenhlanganiso. Number 3, sivumelane njengenhlanganiso ukubana sisesiqalisa a political program of action ekubana silete iZimbabwe back to a road of democracy and legitimacy. So lizasibona senza inhlelo esijeneyo mayelana lendlala lendaba yokubana sibuyele back to ukuhlonitshwa kweconstitution kweZimbabwe ngenxa yokubana eza ke siya continue as if everything is normal when everyone in this country is under attack ngohulumende kamnankagwa ongakhethwanga ngabantu. Ngiyabonga.
Alathi siyabonga mnumzana Gift Ostalos Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC obekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Umfanekiso okuhaya i-cartoon owethulwe liphephandaba lobulembu elezim daily okuthiwa inkosi uLobhengula elekhanda likamnumzana Sengezo Chabangu usudale inkulumo. Lumfanekiso otshengisa umuntu lo ephethe ichukela usulwe ngabesindebeleni kunye labavela kwezinye izigaba zelizwe besithi uyinhlamba. Kulabanye abangazi imbali yelizwe abathi uLobhengula wathengisa isizwe ngechukela. Iphephandaba lezim daily liwucitshile lumfanekiso laxolisa kuZulu. Sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Jethro Mpofu ofundisa njalo ezombusazwe ekolitshini leWits kwele South Africa ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ye ubonakele umfanekiso kamnumzana uSengezo Chabangu osuhlanganiswe lesithombo lomfanekiso ka wengonyama inkosi uLobhengula inkosi yakwaMthakazi inkosi yesizwe samaNdebele. Umfanekiso lo ukhandwe yilabo bantu abanesifiso sokuqhubekelisa phambili umbono wokuthi inkosi uNobhengula yathengisa ilizwe ebalungwini ngoshukela, umbono oyinhlamba futhi ongamanga ngoba kwenzekanga lokho uLobhengula akazange athengise isizwe nalo ilizwe ngoshukela. Kusenjalo ukuhlanganisa uShabangu noLobhengula kuyinketha beshabi ngobana sokusenza ukuthi kubonakale ngani akuna muntu wesintwini wesindebeleni wakwaMthwakazi ovunyelwayo ukwenza upolitiki lokupolitika ezweni laseZimbabwe. Umfanekiso lo yawodwa uyinhlamba uthuka uLobhengula inkosi yabantu uthuke yena uShabangu eyipolitician njengamanye amapolitician elizweni uthuke nalabo bantu abangavumelana noShabangu abangavumelana noLobhengula. Labo bantu bengaba semathebeleleni bengaba semashonaland bengaba sebukhalangeni bengaba kuphi kodwa ngumfanekiso wothuko umfanekiso wenhlamba.
Kodwa bakhona abathi imfanekiso enje ngekuzilibazisa nje okwenza ukubana abantu bengawuthathi ngendlela yokuthuka kodwa bakuthathe njengendlela nje yokuzilibazisa. Ukubona njani?
Awu yebo mnumzana, bakhona abanye abathi bona amakhathuni imfanekiso amahlaya nokunye indlela yokuzilibazisa ukuthi kube lohlaya kube nohleko kube kuhle kube njeya. Kodwa ke engakusho mnumzana ukuthi akudlalwa ngegeja kuziliwe njalo akunamuntu wakwahlekisa ngobukhosi akunamuntu wakwahlekisa ngombuso akunamuntu wakwahlekisa ngempilo zabantu. Ma uhlekisa ngenkosi uLobhengula uhlekise ngobukhokheli babantu uhlekise ngamapolitician uhlekise ngakho konke kulungile ngamahlaya ngamakhathuni lokho abathi isathaya abathi isakhazimu abathi ihuma ngesilungu. Kodwa ke inhlekiso leyo lamahlaya lawo angahambelana lengozi nokufa kwabantu bangaki abantu ababuleweyo ngegugu rawundi ngokuthi bangamthwakazi baningi bangaki abaswele amathuba ngokuthi ngumthwakazi baningi bangaki abafiphezelwe impilo zabo ngokuthi yibo labo baningi. Ngakho ezweni elinjalo ihlaya lakhona liyabe lisukela phambuka laya eceleni. Ngingakuthatha ngikusemhlabeni jikelele. Kwenzekeni nxa abanye sebethetha amakhathuni ngoMohammed bahlekisa ngoProphet Mohammed bahlekisa ngoProphet bani bani kufa abantu kuyaliwa. Ngakho zikhona izinto okungahlekiswa ngazo zikhona into okungadlalwa ngazo. Osomahlaya kumele babekwazi ukuthi akhona amabanga ikhona imingcele njalo zikhona izinto okungahlayazwa ngazo ngaphandle kwengozi. Ngakho lokhani ukuhlanga nesithombe sikamnumzana uSengezo Chabangu nesithombe sikamzilikazi kuyimpi kwabanye abantu. Ngakho lo somahlaya nxa engusomahlaya kutsho ukuthi wehlulekile ukuhlayaza ngoba udlale ngegeja kuziliwe.
Lo ke ngumnumzana Jethro Mpofu ocubungula ezombusazwe njalo efundisa ezombusazwe ekolitshini leWits kwele South Africa. Ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le kwele South Africa. Silokhe sekudaba lunye siphinde saxoxa locubungula ezamasiko njalo isikhulumeli sikamnumzana Stanley Raphael Khumalo omunye wabathiwa zinkosi zamaNdebele umnumzana Greta Vodloza Sibanda.
Baba kande kunjani kunjani labalaleli bakho hayi mina ngiyawuzwisisa kakhulu lomfanekiso obekwe lapha okuchabangu ekhanda bese kubekwa umzimba wenkosi uLobhengula ngoba nxa ukhangela uyabona ukuthi khona nje anti kukhonjwa kanye uLobhengula mina ngiyakuzwisisa kakhulu njalo ngiyabazwisisa kakhulu laba bantu abawubekileyo ukuthi laba bantu abawubekileyo lomfanekiso balaso isizathu balayo indlela yokwenza ukuthi khona bakwenze ngaleyo ndlela ngoba bona uChabangu bamzwisisa ngcono kakhulu kulathi thina abanye simhlaselayo laba ubekile bakuzwisisa mpela ukuthi khona uChabangu umelele ende khonoku abakwenzile ukubeka wona lo umzimba bayakwazi ukuthi uChabangu umelele bayatsho futhi lokutsho ukuthi uChabangu umele isizwe ngoba inkulu yobhengula phela yayinkosi yesizwe lesikhuluma ngayo so ke laba abakubekile bakwazi mhlophe ukuthi bona uChabangu umelele uChabangu into ayikhulumayo ukhuluma into ejongeni bakunanzelela konke lokho kanti ke abanye abantu ba kabakunanzeleli ukuthi khona uChabangu umelele yikho ke bemhlasela labo ababancedisayo bona abo babatshengisa ukuthi hayi lina ingamhlasela lo muntu kodwa lo muntu umele lokho umele isisho so ke mina indlela engibona ngayo
kodwa bakhona abathi imfanekiso enje ngekuzilibazisa nje okwenza ukubana abantu bengawuthathi ngendlela yokuthuka kodwa bakuthathe njengendlela nje yokuzilibazisa ukubona njana
angiboni nje njengendlela yokulibazisa kuphela kodwa ngibona kuyindlela yokuthi abantu bajulise umcabango umcabango yabantu isuke phezulu ingene phansi ngoba bona laba babekileyo sebengenile batshona baze bayafika emthanjeni wamanzi mina yindlela engibona ngayo leyo angazi ukuthi abantu bakithi bona baza kuthatha njani kodwa iqinisweni ikho khonokho eqinisweni ikho lokho uChabangu akumeleyo kumele isizwe senesisizwe esiz sona esimelwe uLobhengula esasimelwe uLobhengula bakunanzelela lokho abakubekile ngiyazi ukuthi laba abakubekileyo yilaba abantu abangekho esizweni lesi esasiphethwe inkosi uLobhengula ingakanyamalayo so ke ngiyakuzwisisa kakhulu njalo mina yindlela engibona ngayo ukuthi khona uChabangu konke akwenzayo bakwazi ukuthi uChabangu wenzelani njalo bakwazi lokuthi bakukonnecte lesizwe kube kanti isizwe labanye abantu bakithi ngabe sizweni kababoni ukuthi kuyinokwenzakalani yabona
alathi siyabonga mnumzana Greta Vodloza Sibanda ucubungula izamasiko njalo eyisikhulumeli sikamnumzana Stanley Raphael Khumalo omunye wabathiwa inkosi yamaNdebele Kulabanye abalandeli beqembu leHighlanders abathakazelele ngenjabulo uqatshwa kukaKelvin Kayindu ukuba ngumqeqetshi weqembu leBhoso. Kuzokuba labanye abathi abamfuni ngoba lumsebenzi wamehlula waze wasuswa esikhundleni sokuqeqetsha iBhoso ngomnyaka ka-2014. Ukayindu owake wadlalela njalo iBhoso ukhangelelwe ukuqala umsebenzi kunsukwana ezilandelayo. UGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomsakazi olodumo uEzra Chisa Sibanda ointatheli njalo yeStudio 7.
Siyamhalalisela siyambongela iqiniso lihle uKayindu uzazama kodwa into inkokheli zeBhoso yikho lapho kule indaba khona silalo kuthiwa yi-board silalo kuthiwa yi-executive labasebenzayo kwi-executive abakhona basebenza nzima ngoba kule board ingenelayo i-board ngesilungu okuthiwa yi-ceremonial ukuthi vele yona ngokwayo kayingeni ekuqondiseni kumbe ekusebenzeni kweqembu kodwa kulezi nsuku bayangenela ngakho-ke udubo lukhona phana ukuthi ucine kungazwanana sekulama-camps kulani and njalo abantu ababuyayo kuleli qembu iqembu leli Dube igolide ngalithatha laphana igolide yodwa kodwa-ke abantu abakwazi balikhiphe njalo igolide lakhona
kodwa lokho-ke ukayindu laba zingathi bazamile kumbe
ngendlela into eziyo yona bazamile bangcono kulomlungu lwathe khona.
Mhm.
Umlungu lwathe khona vele bezihlekile. Kodwa kukhayindwe njongana ke wazama swilisa saba ke number 2 sitshwe goal difference. Yebo kambe kodwa wayelaba abadlali abaningi wehlika kunqobo. Ngoba umthetho wele umuntu wehlika utanqobo kumele ajinjwe njengemazwe njengamanye amathimba wonke South Africa, UK, America. Kodwa kukhayindwe phakathi kwamaqeqesha abakhona. Umbona ngani engazama ngeza ngqobo.
Yeah, kodwa usuzokube nokuxokozela phakathi.
Ngoba ukuxokozela because abantu beyelindaze balokwehla badawukele phakathi tu. Yikodwa kufuneka inkokheli ngabambanisa abantu bonke abayelindaze. Kuzawaloxokozela. Kanti ezinye iy'mbuzo edube na isizini iphelile. Akwazi ukuthi iyasiphoshwa mbala. Iyelindaze ethathe ngimali. Asikwazi ukuthi usakunda uzawuyela yini. Akulo muntu osekhulume la usakunda lo kade ungencedise ubhadala imiholo yabafana. So into zonke kwamanje zisamile akwaziyo. Enye into ngiyalindaze. Kanti laba abakhethe uKhayindu baphuma nxa bevotelwe phandle sebekhethele laba abazabuya. Laba bazabuya bazasebenza kuhle njani laye bengamkhethanga. Yinto kumele isisekelo sokuseqembu lelendaze kumele sitshintshe sithi question itshintshwe. Kungathiwa abantu abaphumayo bakhethe umqeqeshi weqembu ozakhothe ngasekho. Laba bengaphuma laba bamkhethile lo uyayo yathi kanje vele awukhethwanga yimi wena. Lanxa intombi sokuncane ncane xoxe. Kumba khulume. Kumbe lami ngaboni ngiyaphuma. Ngithe ngithi Khayindu asayine icontract ye-20,000 kwenzele ukuthi ngilambise laba ababuyayo bakhawule ngoba kasemthethweni. Ungagodli into zabofathi, ungagodli into zikamadinda before, ungagodli okunye kwenzakala ukuthi la wayephuma wayethi isayineke ukuthiwa yi-contract ethi bhala la uyazila. Kodwa yini uyabekwazi ukuthi asekho. Imali yaselikhama iqembu ngonyaka ozayo. Kunje nje abafana ama-contract aphela ngo-December 31. Ungabuza ukuthi ulungisiwe abafana abanye ngiyahlala lapho. Hayi kangikwazi bra, angikwazi dope incenye bese ngihambile ngoba kula umuntu nje bese uyangifuna ngomnyaka ozayo. Yabona into ekhona? So awula umuntu ovuselela ke ama-contract abafana ngonyaka ozayo bazadlala njani? Yindaba ezikhona.
So ke sizokuthola kulabo abantu abafuna ukungena ezikhundleni lapha ngoba kudambisa isihlongwane.
Siyezwa sizozothi uqhubana moyo uyafuna lembazi uqhubana moyo ukwaza ngoba ngumMP ngaphesiza webandla lezana uPF njalo ukwasebenza kuZack njalo nguye omunye wabathola lesi sidiji basithi Skies Metro. Sizwile ubaba uhlanga udlodlo kodwa uhlanga udlodlo ngithekhuma nawe ukuthi hayi kangeni. Sizwile ukuthi kulona odumunyathi useSouth Africa ukuthi ufuna ukungena. Sizwa ukuthi ubaba ongokhokhela kuthemu liyaphela ngangena ubaba uSpanda laye ke ufuna ukungena sithi ngubaba omhlophe uKenneth Mhlophe lo baba uJohn Fad yena lo khona uSpanda. So bonke laba ngabantu abakhanya ukuthi bazancedisa.
UEzra Chisa Spanda ngumsakazi olodumo njalo eyintatheli izindaba yeStudio 7. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu.
Studio 7 kubasakazi bethu abahle kunye nabalaleli. Ningani vuka njani ngezindawo ngezindawo la elikhona? Hayi siyayizwa indaba ka Sengezo Chabangu usekwenzile njalo. Angazi bakhona kade bemsekela bethi hayi uSengezo Chabangu uyalungisa kodwa namhlanje ulungiseni ngoba nanga uthethe ama city akade thethe TCC lapha kwaBulawayo wabisela ku ZANPF. Yho kamadoda ngamavila la ahlule ukusebenza afuna ukudla igazi labanye abantwana thatha injabulo yabantwana bezimbabo afuna ukuyifaka epocketini lakhe ajabule yedwa. Sihlezi sibatshela abantu sithi hayi vote kulelani bizwe ngeke likusize nganext kungangcono ukusetshenziswa enye indlela ngoba ivoti kusokucacile sobala ukuthi kulelali izwe ngeke lize likhulu labantu ende ngeke lisize ngalutho. Lokho nje kuyinto ebonwa ngubani nobani. Inkantolo zonke sezajika saba yisani yonke into. Mina nje umuntu engizwisa ubuhlungu uchamisa ngizwela uchamisa khoza uphila kolunye usizo lokuthi nzima kakhulu uyazama impela ngamandla ukuthi akhulule abantu baseZimbabwe kodwa kwehlula. Nanku manje sebefuna ukumthathela negama bayidiliza nje iphathi bafuna ukuyiqeda yonke. So kubuhlungu kakhulu lokho ende vele kugcineni bagcina bayidiliza bayiqeda vele iphathi. So into esikhona nje abantwana abantwana baseZimbabwe into engasiza ukuthi abantu bahlale phansi baphumele esinye isisombululo ngoba lokhu kwevoting ngeke kuze kusize ngisholangela ngeliwani ngisholanga ngo-2028-2031 bakwenza the very same story.
Studio 7 salibonani unguchuma elibhansi alingelela lonke basakazi bethu kathi i-TCC ayikho yini eminye imizamo engazamakala ayingcono ukuze bazwakale ngoba la sosikudingeka nje kuphela ukuthi ekuchaye nje induku ungachaye induku sizakwazi ukuhloniphana ngoba ungakhangela labo abantu bezanipf abasadeleli iCPC sebedele amaphathi wonke amancane leza khamiza ezimbabwe sebenzenzela umathanda nje besicela enye iplan bakithi akenza enye iplan
Studio 7 ngalivuka njani bonke lokho yezwa abantu abakhuluma ukuthi abantu abaphuma eParliamente bephuma eParliamente benzeni nxa bengayi baphuma eParliamente abantu labo abaphume be outside the country bedinga ukuba iziphepheli bebumbe uhulumende wabo be outside ngoba bengaphuma bayale belapha bazavunjululelwa amanye amacala ngekhoyo begcwaliswa ejele kukathi nxa bengala plan yokuphuma outside gaba fight within bekhonapho eParliament gaba fight bekhonapho bezame bephakathi obephume phandle kwelishe iyo nto engibona abantu siyathanda nje upho ukuthi uChamishu ehluleka hayi sayisukuthela ukuthi angira unkomo na wathi minister adelede ukumbumna ngakumbumgadi akulali idokujimedwa lina ileli imchazayo likijimelayo ngiyabonga ukuthi uyehluleka lifuna enzeni ethi asambeni seManchester dawes kalihambi azambeni bela siqondene ekami siyedilize ejele kalivuni pho lifunayo engasihlanyeki lani futhi
Studio 7 inyabingelela abasakazi labalaleli hayi siyabezwa laba be-3C bathi bafuna ukukhulumisana mhlawumbe baphume eParliament but okusalayo yikuthi izanu abasukuma besithi bayi-challenge yayiveli iyonale ayizange yavela yatshintsha in the midst of Gugurawund izaphu yathatha wonke amasithi bebulawa abantu besenziwani ayizange izaphu siyibone ikhalala iParliament so bona yiphi izanu kade ababeyi-challenge ababengayazi abakhanya sekungani sekubamangalisa namhlanje uThamise engafuni ukuchithela abantu isikhathi kudlalwe ngabantu bakomthwakazi uvele ubuye komthwakazi enenjongo yokuphusha lokho kwaqaliswa ngomalumakhe so nxa sihlala sitshela abantu bakithi ukuthi abalwele okwabo abasizwisisi bathi silenketha bejabi uMonzora la wathengisa amasithi wonke angu-18 azange abe contested azange size umsindo ongako uThabangwe at least uthethe amabili lokuthi uthengisile futhi asilabo ufakazi lakho ngoba izinto ezikhulunywa ngobaba uThabangwe wazi-raiser before ama-elections bamgxeka bamsola ngoba vele emehlweni amaphathi la ama-opposition indebele yilo elihlezi ligcolwa lirongo bona abaphambanisi so into yabo leyi vele ayisiyo engakhulula izimbabwe akula maturity bagcwele amandlwani nje
Studio 7 njani basakazi abahle hayi mina ke ngibona kwami-ke bahlonipheke mina ngibona ngathi nje into ekhona isikhathi sokuthi sibe sichitha isikhathi sethu sisithi sibhlema uChamisa ngibona ngathi se-wasting a time ngoba uChamisa akusiyena umuntu ophethe laphana iparty esesiyilwisa laphana yi-ZANU-PF ukuthi sigxeke uChamisa mina ngibona ngathi abantu abagxeba uChamisa ngabantu abafana naboThabangwe that is all ngoba angiboni ukuthi uChamisa umsola ini ngoba kokuqala lwana umuntu akaphethe lapha into ephethe yi-ZANU-PF yiyo okufanele ukuthi siyilwise uChamisa sidenze njani ngoba akusinguye ophetheyo akusinguye ne-army akusinguye ne-military yonke laphana iphethe yi-ZANU-PF uzoyenzani so into efuneka laphana ukuthi thina abazibabhenzi kufanele ukuthi silwele ilizwe lethu siyeke na there's no time ukuthi sigxeke enye any opposition party so mina ngibona ngathi nje umuntu ogxekana noChamisa laphana uyabe ngowe-ZANU-PF ngoba there's no need ukuthi singagxeka uChamisa sitenze njani elo yedwa yini ngoba i-ZANU-PF iyazenze laphana iyasidelela amakhodi zonke izinto ungaze uye ekhodi vele uyaluza angaze kube njani zonke izinto ezilaphana ngeze-ZANU-PF ikanti-ke ilizwe ngelethu ngiyabonga
ye kustudio 7 livuka njani kodwa basakazi bethu abahle ye asiyamuzwa ubaba uGawule umdala umaphikisa konke umaphika konke ave sheshe ukubopha amaphoyisa aseZimbabwe ayasheshe ukubopha amalunga wama-opposition ave sheshe ukuphenya amacala ayenziwa ama-opposition kodwa ehluleka ukuphenya okusheshe ukuphenya amacala ayenziwa yi-ZANU-PF amalunga e-ZANU-PF kwatsha u-Anastasia Ndlovu ngabantu be-ZANU-PF live hhayi ukuthi like i-NCT live la namhlanje kusathulekile akukaza kalotu kwahamba kanjani kwabula avele ukubala ikwenza kodwa mosi so angazi ukuthi ubaba uGawule uphikisa ini yena angayaziyo mbe abonana ayibonakali okunye yazi
Studio 7 sanibonani sibonga iindaweni esiphathela zona ezingakhetha ihlangothi sicela bakithi lathi awethu ama-meseji khona ukufunda siyacela baphathi bethu. Mina engizakutsho ukuthi kanti kwenziwa yini ukuthi ngizwe omunye ubaba lapha ekhuluma ethi abantu ababoshwayo nabantu ababebelomlando, abantu bezanPF bayawona makuyikuthi right njengoba kubotshwa abantu ababonayo, abantu bezanPF ushuthi bona vele bawona eZimbabwe kubona abantu be-CCC kuphela. Yiyo le nto esifuna ukubayazi ngoba masibheka sithatha ukubheka abantu bezanPF yibo ababona kakhulu kodwa sikazi sizwe ukuthi abayabotshwa. So kanti iZimbabwe ngiyezanPF PF noma ngiyabantu into efuna ukuba yazi.
Studio 7, Studio 7, linyelele ku-Studio 7. Hayi, le nto leyenzakala eZimbabwe le ibuhlungu le kakhulu. Ibuhlungu mpela ngoba izanu iyazenzela, izanu zenzela konke nje kufunayo. Irukhela abantu abavutela uzulu bakhiphe imisebenzi yonke le izanu. Hayi, abantu baseZimbabwe kumele sibambaneni. Hayi, izanu.
Siyabonga balaleli bethu. Kesikhangele ezeMelika. Umtshutshisi wecala likamnumzana Donald Trump wayengumongameli weleMelika umnumzana Jack Smith usethule udaba lokuthi akucutshungulwe kubonakala sobala ukuthi uTrump uyavikelwa naye isisekelo sombuso ukuthi angazathoniswa amacala akhe ambalwa. UTrump kodwa kunjalo nguye okhanya elokhu ekhokhela kulabo ancintisana labo kubandla lama-Republicans. Sixoxe lo mnumzana Tim Moringai ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngiyabonga umsakazi Gandhi. Hayi, usekelo lukamongameli wayekhona uTrump kungathiwa seluqina day by day ngoba abantu kathesi kungathiwa intengo yezinto ezitolweni lokuhlala kahle lama investments kukhanya ngathiwa aphansi. Siyakwazi ukuthi saba le COVID 2 years laphana abantu bengahamba emsebenzini njani njani. So kathesi ngantu asoku affecta yonke into ngoba siyakwazi ukuthi ama economy all over the world ngantu lawo lokhe asa yenza i recovery. So abantu abalapha eAmerica bakhangela okwabo izikhwama zabo lokuhlala kwabo lentengo yezinto ezidolweni okwakathesi ukhanya ngantu hayi izinto ngantu ziyadura abantu bathi intengo yamafutha or igasoline ngathiwa iphezulu kakhulu, so yiyo eyenza ukuthi izinto eziningi zikhwele. So khonapho abantu sebekhumbula ukuthi uMongameli Trump esekhokhela laphana izinto eziningi zangathiwa zazichiphile and i-economy ye-America yayihamba kuhle. So okwakathesi ngathiwa abantu sebekhanuka khonoko, so yikho support yakhe ingantwa isiqina day by day, week by week. Singakhangela ama election predictions athi wona okakathesi uTrump nguyo phambili kukaBiden.
Yena umongameli Joe Biden ubona njani amathuba akhe njengoba isikhathi sonke lesi bekungani akukhanyi ukuthi ngaba losekelo olwedlula olukamnumzana Trump?
Siyakwazi ukuthi la uBiden ungathiwa uyakwazi ukukampena or is a political strategist ngoba sabona ngo-2020 kakampena ngokuningi but waphonga ubuya le message yeyodwa ezimbili waquma ukubusa kukamongameli Trump in a surprise. So mina engikubonayo khonapha ukuthi umongameli uBiden kathesi sesingena ku-2024 sizake sesimbona nje sechaya ama-campaign akhe ngoba uqalise ukuyenza ama-fundraising last week eCalifornia. So ngiyabona ukuthi ngo-2024 iyabe sejaha ukuthi isikhathi asisekho. Ukuthi uzanqoba, hayi, lapha eAmerica kuyahlupha vele ngoba singabona by September next year or August ukuthi kuyabe sokumenjani. Yikho ngathiwa kuyabe sekulama-indicators ngoba siyakwazi ukuthi uTrump laye ulamacala amaningi lama-cases amaningi aphambili kwama-court ngendaba zokuba etsotsa erobha abantu njani njani longafuni ukulalela umthetho welizwe. And iy'nkulumo zakhe ewayezikhuluma ukuthi ufuna ukuba ngu-dictator, hhayi, angikwazi ukuthi kuza kuma kanjani.
Siyabonga mnumzana Tim Moringai ocubungula ezombusazwe. Igama ngu Chris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.